engubonayo ukukhetho lolo luzayo luzabe lungalutshiyene kulo khetho esike sabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge technology le lokhiswa phambili siba phambili ngokunjalo ngikhangelele ukuthi i-social media siyadlala indima enkulu kakhulu kungakhathaleki ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapha emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke ishesa lamaparties wonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media bona ngani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke Mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso nale social media?
Mina ke ngiyabona phela ukuthi bayasebenza abantu kodwa mina ngilwana ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele kuthini ngibani okhampene kakhulu or kukhona imkhonyo ovenziwayo eyiyo egcina isenza kuphume impumela yendlela ephuma ngakhona ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabo Chamisa kwakulalenye ilunga lele lalenza iphathenti okuthiwa ngukosana moya elingazange likhankase kakhulu kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonokho ukuthi sibone ukuthi in fact kwageshwa ngakhonokho ukuthi abona lwana ongakhampeniwa vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa ayisikho kwaphumayo so kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapende laba kuthiwa ngabe MDC indawo yonke ibe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakatho ngabarakashi abakamnakagwa besukela abantu sibanzima ku-social media ukuthi yikho yini khonokho okudetemina impumela yokhetho. Hhayi, mina ngimthanda kuzo omkhulu khonapho. So lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kusithi yona i-election kuyisisenzwa ngenye indlela. Kubuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ukubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-intanethi?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngingathi kanti ngike ngingani ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleni ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesuku zanamhla yiziphi. Sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani. Kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unje obani kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli sikhuluma ngendaba ye-social media. Sikhuluma konke ukuthi abantu bamele bangene bonke ku-social media, amabandla akhankasayo angene ku-social media. Kodwa mbona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba lelo gate uselikhona le network sikhona kusokulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye. Yiko kuqakathekile kakhulu emumeni wethu ngapha emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama hashtag kungasebenza yini?
Mina njengoba ngitshilo Gandhi nakuwe Gawule, mina ngumthandabuzo omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokutshintsha eZimbabwe kumbe inguquko ngoba ke sibonile lokhu kusenziwa ngizobuyela futhi kumbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba yiwe sifunda kuwo ngithi sikhumbule inkalatha yemsebenzi owenziwa for example ngomoyi uTsvangirai kuze kutshintshwe legama lakhe zokuthiwa Morganismo ziphika zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni mpumela ayisabanga yiyo esayibonayo. So angikholi ukuthi vele into leyi eZimbabwe i-about ama-messages of campaign or amazwi asiwe ebantwini ama-programs asiwe ebantwini nento ezifana nalezo iZimbabwe ibanjwe iZANU-PF. So ibambe xa kampela ukuthi okunye lokho okwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimizer election result engayenziwa engaphunyiswa election lo indlela ebuhlungu kodwa i-reality yeZimbabwe nyakuphinda futhi.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Gawule, ungasigqibela uhlelo usitshele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu.
Mina engikubonayo thina njengamaZimbabwe uNdlovu ukanya yena ule concern yakhe engabe kumbe enjengami ukuthi lami yabe ngilela micele ngilibekela elibekele engimakilo nje ukuthi ngithi mina ngikuzana uPF yena ku MGC bese sinqaso njalo ukuthi elami ivandla angasisebenzisile kumbe social media at the end of the day kahlawina but ayisikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala indlela kuphela ukuthi imbiko ngafikiswa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo esukuzana nami i social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa yiko ngikubonayo khona.